yekunzima bakithi kwelizwe lethu Zimbabwe ama-toll gates bakhweze ngelanga linye izolo bengihambe Plumtree ekuseni ngisiye Plumtree bekuyimbhadale $2 mase ngiphenduka sekuthiwa $10 so emangweni ke wesigodini abathayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali sothiwa babhadala ama-$10 amakhombi abhadala ama-$15 ama-trucks ama-$25 la amade kakhulu ama-$50 abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga yindaba singaziswanga ngulesikhathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele so kube lobunzima kakhulu-ke ku-toll gate esigodini kabathayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala yiwumumo okhona-ke nalowo ukuthi i-toll gate iphongukhwezwa khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile-ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga-ke kube umsindo sibili wavalwa i-toll gate esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga bekungelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
I-toll gate kubhadalwa khonapho-ke lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshela ukuthi kulama-cameras athathayo ibona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sengibhadala, uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula, kawudlula ungabhadalanga ku-toll gate. Yilo uhlupho olukhona lonalo likho, abantu bebekhala-ke ukuthi-ke abanye-ke bahlangane lakho khonapho bangazange batshele kusaselesikhathi.
Okukhanya kube lo dubo i-toll gate yona le eyodwa yini esigodini kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engizwe ukuthi belo hlupho ngesigodini Plumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hhayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni, kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo kade beyiphiwe ibingekuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke ku-toll gate Plumtree. Bathe bathi hhayi sizavuka sikhweza ilanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini bathe bakhweza khonapho yikho kubangise umsindo abathayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala lamhlanje, bekungcono-ke khona lokho lanxa yena leyo mali ingatholakali, iyimali engekho. Abantu bezimbabwe behlupheka ngoba so-toll gate yodwa-ke ikhwezile izolo, nabe-VID ukubhukha ukuthi abantu batheste bakhwezile izolo. Umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumbe atheste i-road test class 4 bakhweze abayi-$100 izolo. Khonapho ithe yakhwezwa ngo-2 o'clock abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.